Soko izika defender baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 19 kuMbimbitho 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni. Kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo umele bahlatshwe. Yobusithwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga. Ungathi into nje yenzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus eliqale izolo. Iqhubekela phambili.
Iphuve lihle elakhe unkosikazi wasana. Iphuve point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be French leader, obe to some extent dictatorial. Bona bemthanda ngoba asibone nje ukuthi yena unkosikazi wasana uzenza kanjani.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukutshona kukamnumzana John Magufuli kuthanye. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi odabuka eNtabazinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abagoqela ababalisi, abafundisi, lasebekhulile ijekiseni yokuvikela umkhuhlane wecoronavirus oluqale izolo phansi kwehlandla lesibili luqhubekela phambili elizweni, kodwa bakhanya belokhu bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Izolo kuhlatshwe abantu abangamakhulu phose amane 395 kuphela asebehlatshwe elizweni lonke kusukela lolu hlelo lasungulwa kumaviki amane edluleyo. Sebezinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 okulinani eliphansi kakhulu ngokutsho kwengcwethi ezibona ngezempilakahle. Uhlelo lokuhlaba ijekiseni yesibili labo abahlatshwe yakuqala ngenyanga edluleyo abagoqela odokotela, abongi lomsekeli kamongameli njalo engumphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lalo luqale izolo. Okumangalisa abaningi ukuthi kungani umongameli Emmerson Mnangagwa elokhu engakahlatshwa ijekiseni yakwele China le, lanxa ebethembisile ukuthi uzahlatshwa ndawonye labaphathintambo bakahulumende wakhe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla, waqala ngokumbuza ukuthi sehlatshiwe yini njengoba abakhokheli bamasonto labo sebehlatshwa.
Mina ngowami kangikahlatshwa ngezizathu zona lezo eziningi ezijiyeneyo zokuthi kasikezwe isimemezelo esiqonde sokuthi abantu abathize ngababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhanya ngathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni. Kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo umele bahlatshwe. Yobusithwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi vele uyantenga ntenga. Ungathi into nje yenzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe. Njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe. Hayi, besingakahlatshwe. Njalo lo mkhosi othi sehlatshelwa ngaphi njengabafundisi labanye besingakawuzwa.
So kule nyanga abantu besatshwa ikakhulu abezempilakahle, kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobuvelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udubo yikuthi yena uhulumende logatsha lwezenhlala kahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China, iChina kuleli lizwe kayisilo ilizwe likhangelele kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumende ngoba ingxe kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula abanye bakhona bagijimela kona ukuthi bayekelatshwa khonale kodwa oluningi lolu lumadolo nzima ngayona le ivaccine eSinopharm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani iyapasiswa ngaphi izitatamende zabo World Health Organization zokuthi ivaccine sibili hayi kungathi kuyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njani namhlanje nje iningi leziphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abantu sebeze bephinda ihlandla lesibili yizo izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa
lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luhamba kuhle uthe njalo abezempilakahle sebevuma ukuhlatshwa ngobuningi babo Namhlanje ubulawayo unanze ilanga lokuqakathekiswa kwabesifazana ele International Women's Day lapho inhlanganiso ezivalisa Internews sites amakhosikazi media le Girls Table abaqoqe umbuthano wokuxoxisana labesifazana abakumsebenzi eqakathekileyo ngesikhathi se-COVID-19 bebonisana ngabahlanganela kho lokuba inyathelo bani abangalithatha ukuzivikela kulumkhuhlane uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Abesifazana abakumsebenzi oqakathekileyo abangama frontline workers bathi bekungelula njalo lokho kungelula ukusebenza ngapha bechayisa besiya emakhaya ngoba becatshangelwa ukuba bamemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi noMathemba Mhlanga ongumongikazi ngomunye obhekane lobandlululo esibholaneni.
Mina njengoyi-frontline worker ekuseni nje esibholaneni ngahamba thatha amabhakethi labantu abami sahamba esibholaneni wonke umuntu ade sesibholane bahle bacomplaina bengikhangele mbona ukuthi abantu bakhuluma ngani nxiba abantu bazixoxela nje ngifika lami ngithi ngifake ibhakethi lami ku-queue njengoba kuyabe kule queue bonke vele omunye lolo omunye bengafuni ukuthi asondele eduzane lami bonke bahle bathatha amabhakethi bahamba so ngazibuza ukuthi kathi lakhanya lingibalekela sokwenze njani bakhanya becomplaina besithi ngangcono ukuya kukhulunywa kukhansela ukuthi abantu laba bengaphiwa amangcono baphiwa amanzi besezindlini ngoba kuzagcina sokubangela ukuthi lathi sithole i-COVID
intatheli izindaba yesayithi engene umhlangano walamuhla owasila kulolu bhubhano unkosikazi Abigail Khuphe uthi kuqakathekile ukuba ama-frontline workers bathole usizo
okay ama-frontline workers fanele athole i-counseling ngoba indaba le-COVID le it's psychologically draining and emotional draining ama-frontline workers njani sihamba we mix with people nsuku zonke and yabe ungakwazi ukuthi umuntu othintane layo ohlangane layo unayo i-COVID kumbekalayo nasuhambe endlini uyafuthela abanye bawubatheleli so it's emotionally draining. I think ufana uhulumende or ama organizations abasebenzelayo abone ukuthi kuyaba lama counseling services.
Unkosikazi sitshengisiwe siziva uSenior Health Promotion Officer kuCouncil yakoBulawayo upha umbono wakhe ngejekiseni le-vaccine.
Ngiyathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade sekuletha kakhulu. Abantu bengelashwa be-vaccine kodwa mina engibhalisela khona ukuthi sengihlabile I never had any problem so kuqakathekileyo ukuthi sonke sihlabe but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akufanelanga siqhubekele phambili singasayenzi ama-prevention
unkosikazi Sibusisiwe Bhebhe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emakhosikazi media ukhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso kwabesilisa ngokuphathelane le-International Women's Day
obaba siyabadinga ukuthi basimele ngobubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibo abalamandla bokuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi ngakho-ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo owabaphakame basikhulumele bakhulumele lamantombazana angawabo bakhulumele onina labodadewabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu.
Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Kuthi elizweni isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic. Emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamashumi amabili lanye amadola eMelika i-21 million US dollars ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe. Uhlelo lwabe-European Union olwezi Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goal 5 eZimbabwe. Ngimela iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
ELeTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthange obephethe leso isikhundla. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa, njalo unkosikazi Hassan ukhangelelwe ukuphatha intambo zombuso kuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ngawokuqala wesifazana ukuba ngumongameli kweleTanzania, njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Iningi emhlabeni jikelele lilokhu liduduza eleTanzania, njalo umongameli Hassan ubikwa isithi umufi umnumzana Magufuli uzangcwatshwa mhla ka-25 ngeviki ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umsasino Joyce weMalawi naye wangena ngenxa yokuthi wakufe upresident.
But whatever ngoba kulokungahloniphi abantu abangomama eAfrika, uJoyce siyambona waphanga wakhushwa futhi sokubuyelwe ku-election. So iAfrika ungathi naye kabi ready for ama women leaders, and lokho kukhozwa kubangelwa ikwehluleka kwethu nje ukukhohlwa ngezolo lapho omama babebekelwe khona ukuthi abashibo abangabusa. So asibhekenike sibone ithuba elihle elakhe unkosikazi uHassan to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be this different leader, obe to some extent dictatorial, perhaps out of anger ngokubona abanye abakhokheli besehluleka. So abantu beTanzania ke manje bakhangelele ukuthi perhaps bathole something different, although bona babemthanda ngoba obesilwa kakhulu le-corruption lento esifana nalezo. Asiboneni-ke ukuthi yena unkosikazi Hassan uzoyenza kanjani.
Singathini ngokunye okwakuthiwo ngumnumzana Magufuli? Kulabanye abakhanya babemthanda, njalo abanye ababemsola. Sesikhangela kwezamalungelo oluntu kanye lekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Umagufuli ngumuntu obe ledlabuzane elihle kakhulu and lokuzonda ukugwala idlabuzane lakhe leli lokuzonda kwakhe luphuma ekuboneni ububi obusenziwa elizweni lakhe nasezwenikazini le-Africa in general okule poor leadership khona. A very good example is kuthiwa khona nge-psychology ye-anger engingayishare nawe nje ukuthi if ubona usi uyihlwe isahluleke, uyihlwe eshaya unyoko, uyihlwe esidakwa, uyihlwe senza zonke izinto zokwehluleka, wena bese umzondela okujayele ukwenzakala ukuthi ugcine usenza amaphutha ayedlula wakhe. Uyihlwe ehambe ezala lampani esenzani, wena umkwatele ubaba waba yisahluleke, ubuya ne-anger kuleso space bese ufika nje uvezi i-anger uzufe ube worse than baba wakho. So even our leadership, kufuna umuntu obuya esopa ezitshela ukuthi he is part of a bigger system and is going to work with others to change the system. So I think uMagufuli wehluleke khona apho, wagcine se umuntu uyabona utshengisa wabona isi-dictatorship kakhulu, wasesehluleka ukuba again diplomatic about i-COVID-19. So you cannot do that work
ukwa uzwandile. And we are not saying ukuthi ubulewe yiyo ngoba asila proof asibo dokotela thina, but we are just saying for his country he invited the wrong attention.
Lo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxela ese South Africa. Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye COVID-19 vaccine eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Ziyakhala iziphepheli ezihlala eDurban Camp kwele Botswana ezithi zibiselwa ngenkani ekhaya inhlanganiso yobona ngokuvikela iziphepheli e United Nations High Commission for Refugees. Uhulumende wakwale Botswana kanye lo eZimbabwe okwamanje sokubiselwe abanye ekhaya abathi babalekela ukuchaywa ngabalandeli bebandla leZANU PF. Kulabanye njalo abafisa ukubuyela ekhaya bekhululekile. Ake sizwe umnumzana na Weston Chibi ekhuluma ngodaba lolu lo Kips Dube we Studio 7.
Abantu ba forced ukuthi baphenduke ekhaya. Akona umuntu ovumayo ukubuleka ubuyele ekhaya. Wonke umuntu vele labahambileyo abanye bakambe ngemani, thina siyahamba ngemani next week. Akona umuntu ovumayo ukuhamba. But ngenxa yokuthi sabona ama Namibians ukuthi bathritwa kanjani, behamba bengela lutho becheya zonke izinto zabo. Sibona ukuthi kungangcono sibalise lawa ama forms awe voluntary repatriation now. Sibuyele ekhaya. Ukuyafela ekhaya kungcono baba Dube. Ngoba ingcwaba lako bazalibona abantwana labazukulu lobaku bethi angoba komdala lo lele la kungcono
singathi wena ngokutsho kwakho kolapho ukuthi bani bambe ngamandla ukuthi libuyele ekhaya lingavuli
basibamba ngamandla asikwanisi ukuthi singabuyele ekhaya kathesi ngoba hithe salibalekayo kufanele sibuyele futhi silitshele ukuthi into esalibalekelayo liyana ayiseko sicela ukuthi sibuyele ekhaya besincedise ukuthi sibuyele ekhaya not ukuthi sicela ukuthi buyelanile sokurayithi nje sina sikwazi ukuthi la masanctions akakavuthithwa ayangezelwa but sokutshela ukuthi ama human rights sekhona eZimbabwe angapha ama human rights angkhona
so manje lapho uthini ucelani uncedo oludingayo lokhu ba
uncedo angisalucele baba ngoba ngilucelile ngesikhathi engibe ngilufuna ngalo alubuyanga ube sicela uncedo lokuthi bemise kancane sikhulume even lo government wethu abuye kithi asitshele ukuthi siyokuphila kanjani labantu labana esethilwa labo inkomo zethu ezazithathwayo le mbuzi yabazithatha bezidla asizazibona kumbe siyophila kanjani labantu labana babesihlasele kungaka so iluncedo besesilifuna ukuthi kumisiwe kancane at least sike sikhulumisane but kwehlule baba Dube abantu sebephendukile abanye sebezaphenduka futhi asikwazi labanga balisanga ukuthi kuzoba yini
inhlanganiso ye-UNHCR ithini ngakho konke lokhu
labana yibo abantu abale corruption enye nzima laba abantu labana basimisa kulo uhulumende womanyano sathi sifuna ukubuyela ekhaya bathi manini lina amaZimbabwe lizancedwa sizancedwa ngendlela bani sizanikwa sizaya kwa ku third country hi promises layo from UNHCR and alliance but namuhla sebesitshintshe sebetshela ukuthi akuna nto elisabayo futhi ilinqama low profile politicians akuna nto umuntu ozalibulala mina bantshela bathi what is so special about you wena ngo Olivia Mugambi the protection officer and she said what is so special about you kuZimbabwe kuna abantu bali 13 million so mina ngamtshela ngathi ngi special ebantwaneni bami lezihlobo zami ngabe ngingaso special kuwe langapi langapi but ematwaneni bami ngi special
yeah wabatshela yini ukuthi wahlaselwa khona ngale marange wabatshela ngakhona kuye
sabatshela ukuthi kathethi lezindlu asila zachiswa khona ngale ekhaya sokuqalisa kanjani umkhono weshuro wathi uza sinika ama tent mina uza sinika ama tent ngihlale labantwana bayi 6000 yini uthi khona lokho siza kubona sisekhaya so uyabona ukuthi into zangu khona ezikhulunywa ngomlomo baduba wasezo zithembe uzathemba kanjani into ekhulunywa ngomlomo kungela mbhalo okhona ukuthi umbhalo lo umnisiwe ukuthi uqinise amazwi lawo akhulunywe
umnumzana Weston Chibi uhlala eDurban refugee camp kwele Botswana ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDurban.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Aba ababalisi inhlanganiso ezizimeleyo laba kobandla lezano PF bathi kumele abantu eZimbabwe basebenze ndawonye ukuze kudingwe okokuvikela abasebenza ezikolo labantwana ukwenzela ukuthi bengathaphi igcikwane le-COVID-19. Unkosazana Melissa Chingwanangwana wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lomnumzana Joseph Chuma ukubandla lezano PF baxoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Uhulumende nxa efuna ukuthi kungabi kungahluphi phambili ngale bahlale phansi lababalisi labazali labo bonke abantu abalandela ukwenza lezomfundo sivumelane sibonisane sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singakulungisisa njani ngoba phambili ngale sizakhala ngoba ababalisi labo balambile kodwa singabazali lathi singababalisi sifuna ukuyafundisa abantu abethu lathi silabantwana abaye esikole siyafuna ukuthi izinto zihambe ngendlela so sikhalela ukuthi hayi uhulumende kabone ukuthi ungakaphambaniseki kakhulu bahlale phansi lababalisi labazali
ye so nxa behlala phansi hlahlehlalo phansi lapha kumele kukhulunyweni
iholo lababalisi ngoba ababalisi nxa kungalungisiswa ngendaba yenale ababalisi abasoze bebuyele emsebenzini owesibili kukhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuthi kuvikele ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikoleni ababalisi labantwana bengavikelwa njani kunja kula malungiselelo ayenziweyo siyabuyela nje akula muntu othestiweyo izikole ezisemaphandleni azila ma-PPEs ayenelisayo siyazama ukuthi sidobhe lokhu lalokhuyana ukuthi sivale lapha lalaphana kodwa akwenelisi so uhulumende kabona ukuthi hhayi asilungisiseni iholo lendaba zama-PPEs abantwana behambe sikwazi ukuthi nxa sibuyela emsebenzini sivikelekile njalo sithabile sithole imali eyenelisayo
golide sijala ukuze umnumzana Mthuli Ncube esithi kule surplus ku-budget kule surplus yalokhu khwenyangazane iZimbabwe iyashaya sibulokuzwayo kwezemali kodwa phela sikuboni konke lokhu kutranslata kulokhu ukuthi ezikolo kumele kulungiswe okufunwa ngababalisi okufunwa ngabazali so abantwana baphonga untula nje ngokutsho kwabo lapha baphonga untula besezikolo labo balisi bathi hayi xa kunja sihambe so golide lapha kulo daba la ngena khona boba
khona kufuna ukubana ababalisi labo behambe behlale njalo kufuna sibili ukubana ama-PPEs abe khona ukwenzele sivikele ubhubhane lolu olwe-COVID-19 lolu so into zonke lezi ziyafunakala sibili yikho sokuqakathekile sikulima in all earnest khonoko okuthiwo sibili okwama-surpluses kuma-budget sikubonile kwezindawo imazana zisebenza sesibonile a lot of development iyenzakala imigwaqo iyakhiwa amadama ayakhiwa kungasozi imali ezibolekwayo ezivela phandle kuzimali eziphuma within i-treasury yethu khonapha okuyinto enhle kathesi-ke sokumele ukuthi ngabe ulozen u-finance minister wethu abambisane-ke kuhle lowe-education lowe-labour bebone-ke ukuthi right isata siyana ingayo emgwaqweni kuphela o enye imali kayibuye-ke ezikolo khonaphana so yikho i-engagement leyana esifunakala kakhulu sibili ubana ama-stakeholders onke ngaphathise-ke edabeni kungene bona labo abe-ministry of finance ungena abe-education ungena abe-labour
lapha sizwe umnumzana Joseph Chuma webandla lezano PF lo nkosazana Melissa Chingwanangwana bexoxa loGibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi le-VOA Indebele. Woza Friday kuliviki selomculi odabuka intaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa usethuthele kwele South Africa izama ukuthuthukisa umculo wakhe kamasikanje asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spandau Studio 7.
Zamisa uqale ukucula esemncane ecula ingoma zokholo uthe eqala ukukhula wangena umculo kamasikandi siyakwamukela uhlelo phazamisa
ekhaya kusentaba zinduna ebhekene. Kodwa ngokuzalwa ngizalelwe eGwanda endaweni yaseShake, ngaqala izifundo zami eJukwe. Kwasokuthi-ke ngokuya kwesikhathi-ke abazali base beyathutha besuke endaweni yaseGwanda beya endaweni yasentaba zinduna. La ngafika ngaqhubeka futhi njalo khona ngezifundo zami, sengifunda esikoleni okuthi inhlamba baloyi yesentaba zinduna ebhekene. Ucula ngiqale ngisesontweni.
Igama elithi Phazamisa walithola njani umfoka Sibini?
Kwakunomcimbi evila lisa, kwasukuthi ababukeli ababebuka lo mdlalo esasiye kuwo basuka abanye beza kimi ufika kwami. Kwasukuthi umfo wangima weza kimi wathi, wena ungiphazamisa imicimbi yamanye amadoda. Hhayi, lafika kanjalo lo gama nami ngase ngiyalithatha ngalisebenzisa. Ngine-album la ngizibiza khona ngokaphazamisa, isihloko se-album sithi Emakhaya, lapho engihamba khona nenkosi yamagcokami.
Ukhule ethanda umculi olodumo ubheka umuzilithuli waze wahlangana lomunye umculi kamasigande emzansi unkosi yamagcokama ocula ezingeni eliphezulu owamenza waba nomfutho wokusebenza gadalala kwezomculo.
Wangibonisa ukuthi mina ngakhona nami ukuthi ngiyimele ngiqhubele lesiphiwo sami. Mina kule project yami lengiyenzayo ngiyimele ngingedwa kulo msebenzi lo, ngiba ngizibiza ngophazamisa nje ngophazamisa ngedwa.
Kunjenje ukhethiwe njengomculi osacashulayo ukuthi umculo wakhe ungene kungoma ezingamashumi amabili eziphezulu emzansi, i-top 20. Phosela izwi ubalaleli ungakahambi Phazamisa.
Ngiyabathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngibenzela okuhle, umculo onenhlonipho, umculo ovuselelayo. Ngiyavotelwa futhi ku-top 20 ngomgqibelo nje, ngiyobuzobe zinyathelana lapha kwi-top 20. Labo abazobefisa mebukwazi ngihambe efisa mebe ngizoshiya amanamba athi 061-281-0604. Ngiyabonga sana, ngibonge njalo futhi nakubalaleli.
Besili Phazamisa ngomculo omnandi kaPhazamisa, umculi kaMasigandi obenguye esigwejise laye namhlanje kuhlelo Woza Woza Friday. Ikamra mwenza Jesus Panda libe nempela kasonto emnandi.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eliqale izolo liqhubekela phambili. ELeTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthanye. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguPhazamisa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara